Mama Selethe angazi ukuthi ngiqalise ukukhuluma ngandlela lapho njengoba bengishilo kwamanye amavidiyo mama ube ngubaba ube ngumama kimi imfundiso yakhe ekade igcwele ubuhlakani ngiyayibonga ingishiye ngisendaweni engcono kakhulu nomelele namuhla simfihlile laphana ingishiye ngile themba elokuthi noma ngibhekane lezinhlungu zempilo ngiyakwanisa ukuvuka.
Wena-ke umuntu ofundileyo njalo-ke ule-degree lakho le-engineering kodwa ugogo ngumamakho ngiyawufundisa njani umsebenzi ngekho mntana mngena lapha uthezemagedi wakufundisa
umama wangifundisa well ngingayithi yiskill yokudinga imali well yibhizinisi yokuthengisa kodwa yiskill ngiyasithakazelela lesi skill ashiye ngifundise sona abantu abaningi bayathola ukuphila kiso abaningi bayaphumelela benza izinto ezimangalisayo kakhulu ngiyambonga umama ngokungifundisa lesi skill ngoba siyaphilisa silokho engikuthi ngama-people skills i-develop people skills at the same time kuyakwenza ube ngumuntu oxhumana labantu abaningi kakhulu isikili esincedisayo empilweni umama ngiyamthanda kakhulu ube yintombi elolaka kakhulu kodwa ulaka lakhe ngilibone kulithando kimi ulaka lwakhe belingayisilo lokuthi ngelokungizonda kumbe ukuthi amphathe kubi ibiyindlela yakhe ukungifundisa ngaleyo ndlela ngiyakhe indlela eyunique kuye ngifundile and amboni kulolutho engathi sukulithinta ngesikhathi sisonke entweni zonke amfundise zona.